soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweri uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabiwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni, ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi Zimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhawa leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele, kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi, utsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba, ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza kwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kaMui uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla leZanu PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha, kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licathangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezitshiyeneyo emabhawa alelo lizwe ngabawathi ngama-tavern. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15, iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili, abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo abangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshengelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizwile ukuthi kuye kwadubuleka abantu abane bashona Peter Maritzburg abanye abayisitshiyagalombili basala belimele kwase ukuthi ngasesoweto Orlando East kwadubuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu kwabe sokushone abalishumi nane kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu ngoba sizwe ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku mazi phakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo esoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacatshangelwa ukuthi yibo abayenze lesi sihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabiwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi eZimbabwe abathintekayo kodwa nakho esikuzwayo kunamaqemba njengedudu laseqalile nje kusulela kuzo kubo bonke lobububi ebantini bokuza kwelase South Africa kanti abukho ubufakazi obukhomba lokho.
Wona umkhuba wezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezihlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise singazi ukuthi injongo kungaba yini kodwa kungacatshangela ukuthi mhlawumbe phela izimbi zabantu kumatekisi kumbe yini kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye lezelizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbrow eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okunengi asikuzweni kuthuso Khumalo esiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela lezakwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthokazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ukuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi somzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina-ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye and loko asikuthengi kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lesakwele South Africa.
Njengoba ngiyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zonozolo fop into zabodudula so namhlanje kule nhlangano eziningi ezifunalana zizokuchitha konke lokho zithi singu-Afrika oyedwa singumuntu oyedwa singumfana oyedwa Africa United Africa One One is Africa.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sisabe khona ukuthula kithi sonke. Kungabibikho umuntu ofayo, induna yimphathi umuntu ofayo. Angeke ukuphetha abantu bebebesa uphetheni. Lokho nje esithi zokuphela zocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Le uyabona simunye asibadlululani ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwamthokazi ubulelani lobhengula kamzilikazi. Uthe ukuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthokazi.
Singabana bayi, singabana bahlangeneyo, sigazelini, singabana bayi. Ngama Afrika sonke. Akuna ukuthi singabana abantu abanjengathi. Kona siyalwisana lapho. Sizabuza ngamafokazi wabo. Wathanga baswazile, wathanga baswazile, wathanga baswazile, wathanga baswazile.
Langamazwi agcizelelwe ngabe bemele amazwi atshiyeneyo kulumbuthano ogoqela labaseNigeria, eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethe saza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe lokushini le-Deep Sloot umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi use-South Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukuxhwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Melesudo 7 e Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokitshi lesizinda koBulawayo zivuke zithola omunye wazo umnumzana Alson Moyo ekwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibhutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni, njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abuchiwe ngemva kokugabana imali engamadola emelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi be-Studio 7, line lisakaza njengoba zinjalo bafowethu, sidiphilani, niphile, maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpandamoyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha ukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli kuyathwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kathi sekwenzenjani ukuthi kona kube le ndawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa bayeregister ukuvota. Akuzwakali kahle mina angikuboni kahle. Ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayadlula abanye bezizwa ukuthi sebedlulile. Ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kodwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha. Ngiyabonga ngabi mude kakhulu.
Studio 7 niyaphila njani basakazi? Ngiyalibingelela basakazi bami, ngiyalibingelela kakhulu lonke. Ya, ngiyalibingelela kakhulu mpela. Ya, hayi siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga iznews elisinikeza zona ezinhle. Ya, siyabonga kakhulu. Ya, hayi kuhle kakhulu. Ya, sizilindele iznews, ngilindele, ngizilindele, ngizilindele iznews. Ya, kuzesiphawule phela, kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Ha, sila radio lapha manje. Ya, cela lisiphi iznews kakhulu, lisiphi iznews, lisiphi indaba. Ya, lisiphi indaba ukuze siphawule lokho sekuzosisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Balibonani kwi-studio 7, salibonani. Nathanda ukuthi badala eZimbabwe eBulawayo ngapha sinanzeleleyo kulo mpholisa lowo kuthiwa ozibiza Silver lo wedlilulu. Aleke ababezekha abake behlase bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imijova lapha eyivalela ngale kuyedlilulu. Isibhathe isithizi osuke isila ko-$80. Thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadalisa i-1,000 pound efine kumbe £2,000 efine yena besithatha i-$60 kumbe $80. Kanti indaba yani igazethe i-government ingasigazethe into ezifunakala emjoveni ka-1 sibe kwazi ukuthi ama-fine yalokhu amingangaka alokhu amingangaka 1 sesivele sipha ama-user la i-government ka-1 kulolokhu yoke siziphe umuntu emzini wakhe siziphe umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe. Salibonani badala, mina ngithanda ukubingelela lonke ku-Studio 7 nawe ngithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la enzakala kolayo ikakhulu kwebolayo abezekho isicela bezama ukuhlasela kwidrilolo emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu isiyayivalela ngale kule nkalakathi ecorruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova naleyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi ukuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma ngakwedizi yenkalakatha zemali. Sicela badala sebelilinanzele indawo enjengaleyo sebili kodwa ngabe igovernment isiphawule kawani ukuya kufuneka emjoveni ka-1 sibe kwazi ukuthi find yalokhu imali engaka ifinde imali engaka kulokuthi siyaphumte imali engaka 100 siyakudlala emoli yakhe isithethe ukuthi imali engabe yakugovernment ngabe kungcono ngoba ngaye ngathi $5 ifinde yalokhu lalokhu lalokhu bebazithe macala kwabe yi-4 sobhadalile $20 ngena kugovernment mna mbona kungcono kakhulu kulokho ke la mapolisi senza intando yakhe so intando yabo
ku-studio 7 ku-studio 7 inyani basakaza abahle nabalaleli abahle sokubudala kusama ungela lami kusehlula namhlanje ngingene khulume ngendaba ka-president waseBotswana lo yemutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kangendaba ama-sanction. Singathi abantu besimakile igold egcekeni nje nebanjwa ama-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction. Akula ma-sanction abulala iZimbabwe la. IZimbabwe ibulawa yi-corruption, umnankagaba atshontshe egcekeni, iZanu PF iyatshontshe egcekeni, abantu bebhekile uyabona. So lo ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezelayo. Ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu? IZimbabwe mayifadalala ngani bona ikhona izuzu abayithola la abantu ngoba akula muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyayibona naye ukuthi iZimbabwe nje ibuswa yi-corruption ngenkani yabona. Ubona kunjani eBotswana ngubani umuntu ongabusa for 40 years? Umgaba obuse for 40 years. Bona eBotswana baba bangakuvuma ukuthi umuntu obuse for 40 years. Umbani ongabusa for 40 years? La enjalo angeyibusi i-20 years kwapha. Uyaphuma kuphela kuyangena omunye. Noma kunje khona manje uyayihlukumeza i-family ka-Ian Khama lokho eyibophe sezathu. Siyadlula isikhathi esifike. Akekho right lo president waseBotswana lo. Into ekhuluma kayikho. IZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle. Bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwi lami liyavuka leliya.
Linjani Studio 7 ayithina siyaphila. Sesicela ubaba umqondisi moya.
ngayo ebantini laba baqambileyo laba lotheka sozamqambe hayi sicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambazeka ngaphendi njalo kwaphambazeka ngobani lobani lobani kasozaqambe abanye uJoshua Nkomo etshiya bona naye nalo mntu kamqambe sibe masa
sabonani Studio 7 sabonani lonke nje enisilethela inyuzi ezimnani hayi ngizwile indaba kamqondisi umoya ethi khona kwakule mthwakazi amakhiwa vele ayifuna ukudivida ukudivida ngaleyo ndlela njengabo Enos Nkala kubuyela onduna okhayisa babekhona lawo abayisekelayo leyo nto kuthiwa ngeyimthwakazi ye ngiqiniseke ukuthi kumbe isu yangikhutha mina ngikwazi kwakule rodija miyasalanda anzange ngibone balelithi mthwakazi hayi nxa kwakunjalo hayi ikhozi yabo iyezwakala kodwa thina abanye asiyisapoti sidinga i-United Africa i-United Africa yesiyifunayo thina without borders now kathesi sebesibiseleni abafana bemthwakazi esikhathini sabochaminuka khona na sebesibisela kuchaminuka how many locos na mangaka ama-descendants kaina lo lokuzini lo chaminuka mangaki kusebangaki usichaminuka wafanini mbona sokulezi zizukulwane kuphela so bangasibisele emva thina sithi phambili le-United Africa
njani uStudio 7 ngithanda ukubingelela bonke abantu ijayi siyobonga endawo elisinika zona into engithanda ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi masibe nezibindi lanoma leyi party sethu sela ukuthi sivote asibe nezibindi sikhiphe ukuze sithole enye impilo e-right ngabheka manje lala eGoli izinto sezidula sokunzima kusaphileke so asiqiniseleni asiqiniseleni lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota la sikhipheni leyi party le ngoba ngeke usilungele singabe lokho sithi bengayenza lokhu sokumele siyisabe sibavotelela noma singathandi angibonti ungasibiza lokho
sanibona sanibona ukhozini njani sibingelele ku-VOA VOA ikhwela isto lakhona izindaba sibonge lathi ungali uPaulo
ku-Studio 7 inyani basakaza abahle nabalaleli abahle asokubudala samungela lami kusehlula namhlanje nthenga ingene khulume ngendaba kapresident wasebutswana lo umutsetse lo othi yena izimbabwe ifile nje kanendaba ama-sanctions ungathi abantu besimakile igold ekugcekeni nje banje ama-airport engisitshela ukuthi ngama-sanction akula ma-sanction abulala izimbabwe la izimbabwe ibulawa yi-corruption umnankagaba yatshontsha egcekeni izanu-TF yatshontsha egcekeni abantu bebhekile uyabona so lo ikakhulu ama-leaders a-southern africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe izimbabwe mayifadalala ngani bona kukhona izuzu abayitholayo laba bantu ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona layo ukuthi izimbabwe kunje ibuswa yi-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani ebutswana ngubani umuntu wakwabusa for 40 years umgaba ubuse for 40 years bona ebutswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years laye njani angeyibusi i-20 years kwapha uyaphuma kuphela kuyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe esenzayo siyadlula isikhathi esiside akekho right lo president wasebutswana lo into ekhuluma kayikho izimbabwe bulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa indlela liyabhuka le
hayi siyabonga zulukandaba lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngenamba zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zithi +12024650318 likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki lisebenzise amabala ahloniphekayo siyalibonga akuzemelika lanxa umnotho welizwe lemelika usiya nganxele imisebenzi iqhubeka isiba miningi kutsho ugatsha lwezemisebenzi ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 372,000 edalwe ngenyanga kaNhlangula. Lanxa kunjalo iningi libikwa lisithi kalithembi imizamo kaMongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na uMongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho weleMelika.
Cha msakazi, angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana uMongameli uBiden. Selokhu nje ingenile, hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlupho ezingathi zinyenganyana mpela, okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la esesiwabone sizakala phakathi kwelizwe. Izinto zijika zisima kubi kangaka, kodwa nibethembisile ukuthi into zizoba ngcono. Kusukela lokhu engenile lapha ngibona ngathi impilo isuka ibanzima. Ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent, ukukhwela kokudla, sokuthiya abantu abaningi bengelandawo zokuhlala, sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni. Kanti ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu, ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini, imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisi ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla, okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi, angikuboni ungcono okungeza, ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into zokukhwela intengo yezinto. Abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile, amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu. Kodwa ungananzelela-ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka. Singanikeza isibonelo sezinto ezinjengamarenti. Iminyaka elishumi edlulileyo amarenti akhuphuka mpela phose ngingathi nge-50%. Into nje bezivele singamanga kahle, bezime manzonzo. Ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo, kwakhuphuka nokunye. Bekuyinto nje evele khona, bona ngathi nje kune inflation ekhona lapha nje edalwa ukungame kahle kwe-economy. Kanti-ke amafutha lawo futhi asezikuthi lokhu kube west. Kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje. Ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvelele, senzakala amafutha engakakhweli. Njalo kangiboni ukuthi lento kuzoba ngcono. Phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki, kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe ipassport yakhe e South Africa. Hayi, asazi umbe iphinde yatholakala yini
kodwa ke hayi sinfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Siligciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga uzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo.